nga ucho ebantwini abacabangelayo ukuthi ngabe ngaphatheka ekuthunjeni kukaThawanda Mtsheyiwa ngithi hayi bavunyelwe umuntu wonke uvunyelwe ucabanga ngendlela acabangela ngayo kodwa mina engikwaziyo ukuthi ingaphakathi yami iyazi ukubana ngimsulwa njalo laye uThawanda uyakwazi ukuthi ngimsulwa deep down in his heart uyakwazi ukuthi ngendlela abesisebenza ngayo azane loThawanda kwamalanga amathathu sisenza iproject esasiyenza sifisa ukuthi iphumelele akula ucabangelana esibe lakho ngaphandle kwesehlakalo sona sesisehleleyo esisenza abantu becabangile khona lokhu ngoba isonke isikhathi isitha vele singena ngomkenke so into enginanzelelayo yokuthi kube lezitha ezihle zasebenzisaleli ithuba sizayenza amaqhinga azo ukuthi zibambanise udaba lwami lezimpi esiyabe sivele silazo njengoba uyazi ukuthi indlu lendlu iyabe ilakho kuyabe kukhona ukulwisana kwalokhu lalotshana you know kujwayelekile kukhona kwezembangazwe ukuthi liyabe lindawonye kodwa kube lalokhu lalotshana eliyabe lingani alizwanani khona so kuba labantu abanjalo those who take opportunity ngama cases anje kodwa ngithi ebantwini abakholelwa kimi la kunkokhelo yami ukuthi they must remain resolute and focused mina ngilacala engalenzayo njalo it's only the truth that shall set me free.
UThawanda uthi wahlukuluzwa ngendlela embi kakhulu watshaywa lalamhlanje izinso zakhe lokho ezingasebenzi kuhle wena uthi wahlukuluzwa lawe wahlukuluzwa ngayiphi indlela
abantu abangihlukuluzayo mne wethu banjaya kakhulu sibili okungawayenza umzimba wami wangaphathekanga kahle ngatshaywa endaweni ezinjengangaphansi kwenyawo ezihlalweni no le mzimbeni nje uhlukuluzeka bangihlukuluza sibili ngendlela yokuthi lakathesi even psychologically angathi come together le kwini okwakusenzakalo njalo kwakungani ngisenziwa khona kuthiyana ababengenza khona kodwa hhayi vele kupolitics lokho esikwenzayo sebe sikukhangele ukuthi kwelinye ilanga kuzafika njengoba ngikubona kusenzakala kwabanye kwelinye ilanga kuzafika kimi yikho lokhu lami kwangihlela but I'm still traumatized I'm still trying to heal kulokhu engahlangana nakho kodwa bese ngiphinda ngisithi I'm now a victim who's being victimized kodwa hhayi ngithi hhayi kuvele kunjalo empini kodwa nizanqoba kuphela.